siyabonga Gibbs ilichona njani mthwakazo muhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
uhlelo lokuqeda ukuyanga kaluqali manje okumqoka ukuthi ngemva kokuthi eseconsulte abantu wabuzisisa abantu uthatha nyathela abantu
luyaqhubeka uhlelo lukahulumende olokukhulumisana loZulu ngendlela zokulwisana lobuyanga elizweni
uma ke bengakwazi ukuhlanganina ke lalezo ke izinto esicelile kuhulumende ke sizaqhubekela phambili ke sisiya ke lapha phela emgwaqweni
ababalisi abafundisa emaphandleni bakhangelele ukuthi zonke izikhalazo zabo zilungisiswe ngemva kokukhulumisana lamalunga edalele parliamente Njengemvama sizalethulela uhlelo oluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lukahulumende olokukhulumisana loZulu ngendlela zokulwisana lobuyanga loqhubekela phambili ingcwethi zisithi uhulumende kumele alalele izifiso zabantu bonke ikakhulu abemaphandleni lapho okulobuyanga obumangalisayo. Omunye wabathi uhulumende kumele azinikele kulolu hlelo yingcwethi kuntuthuko yemaphandleni umnumzana Vumani Ndlovu.
Lolu luhlelo oluqondileyo kambe kodwa bona ngani uhulumende uselokhu ephindaphinda inhlelo zakhe uhlelo lokuqeda ubuyanga kaluqali manje okumqoka ukuthi ngemva kokuthi eseconsulte abantu wabuzisisa abantu uthatha nyathela abantu kumgceke ukuthi kunhlelo ezadlulayo uhulumende abezenza ebuza abantu ngokuqeda ubuyanga abantu bebekhuluma bekubeka sobala ukuthi kuyadingakala ukuthi uhulumende abone ukuthi imnotho ekhona ezigabeni ngathi ama-local resources abenefita abantu uhulumende kubele abone ukuthi uyadala inhlelo zoku-create employment ukudala imisebenzi abone ukuthi ezomnotho ziyafinyelela ebantwini kuningi-ningi abantu kade bekukhuluma kodwa kumqoka asima-consultations lawo yikuthi ngemva kwama-consultations uhulumende uthatha nyathela abantu
Ilisebenza kakhulu lezakhamizi zemaphandleni njengenhlanganiso ukuyini kahle kahle uhulumende amele akwenze emaphandleni ukuqeda ubuyanga obubahile
Ye uzakhumbula ukuthi indaba ye devolution of power ukwehlisela amandla ezigabeni eyaphuma kabanzi ngesikhathi kulungiswa isisekelo sombuso sasigxile kakhulu ekuthini yiyo indlela engaqeda ubuyanga abantu babekhangelele kakhulu ukuthi umnotho wabo sezigabeni zabo kababenefithi kiwo kabatholi lutho kiwo kungakho ke kuyadingakala ukuthi baphiwe amandla phezu komnotho wabo
ubona ubuyanga emaphandleni Ndlovu ungathi bominjani bukuliphi izinga
Bubhahlile kakhulu ngoba nxa sikhangela ama-indicators obuyanga sikhangele indaba ezifana le-unemployment. Akula industry ekhona emakhaya, akula ndlela abantu abangathola ngayo imisebenzi, uZulu omnyengi kasebenzi, ikakhulu intanga. Bathwele nzima sikhangele indaba ezifana lendlala, akula ngendlela abantu abangazitholisa ngakho ukudla. Uyindlala ibhakile sikhangele futhi enye indicator obuyanga ukuswelakala kokukhandisa kuhle ezempila kahle ezemfundo uyafumana ukuthi district kumbe yithi isigaba sonke lesi esinjenge Tholotsho lufane futhi ukuthi ikliniki eyodwa isibedlele esisodwa sisevisa engxenye amawadi angu-5.
Umnumzana Vumani Ndlovu yingcwethi kuntuthuko yamaphandleni. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emakhaya iRural Teachers Union of Zimbabwe ithi uhulumende sethembise ukulungisisa izikhalazo zababalisi bemaphandleni kulandela umhlangano ewenze lamalunga edale lePhalamende ngolwesine. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Gifty Siziba.
Kulo hlangothi ke abathiwa yiParliamentary Portfolio Committee ebona ke ngezomfundo. So besiyekhangela ke esingathi mina ngihlala kahle ababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni. Sakhangela njalo futhi indaba ke yabafundi abantwana besikolo ukubana ke bafunda njani, sikhangela ihlupho abahlangana lazo. Njalo ke besiyazisa ke abalungu bedala eParliament ukubana bengayenza njani ukubana ke bancedise ukulungiswa kwale ndaba ke esigaba sesifundo.
Yikupho okunye okumgqoka elikhulume labo ngakho elifuna kulungisiswa?
Yes, okokuqala sikhangeleke indaba yokubhadala kwamateacher ke lapha besitshela khona uhulumende welizwe ukubana ke amateacher kufanele aphiwe ke ukwengezelelwa ke kwenkolo yabo ngendlela ezingasoze imali abathi kona ngama-non-monetary incentive. Sakhangela futhi njalo ke indaba ke eyokuthi ke asifuni ukubana ke uyenze ezombangazi ezombusazwe ke phakathi kwezikolo ke politicization of high schools and secondary schools. Njalo futhi sakhangela ke indaba ke eyokulungisiswa ke esingathi inayo infrastructure ke izindawo zokufundela lezokufundisa. Sakhangela futhi le ndaba ke eyokulungisiswa kwemigwaqo eyalapho kulesikolo esisemaphandleni nokutholakala ke kwaye kwama-network ke ne-internet kulezo ndawo ukuze abantwana befunde kahle.
Udaba lwe-National Pledge alilubambanga?
Ye awa esedayile uhulumende yebo ke ungisethi ngathi bekumqoka ke we-presentation yethu ngoba bebekhangela ukubana thina njengebameli sithatha njani indaba ye-pledge lapho esikhulume khona ukuthi hhayi leso sifungo ke asihambelani ke lo mthetho welizwe i-constitution yelizwe. Njalo futhi abantwana basebancane ukuthi bathi bona ke bathatha ke isifungo abazali bengakwazi. Njalo besakhuluma ukubana hhayi uminista uzokhona ke njengokutsho kwababalisi labafundi labafundisayo ukuthi hhayi leyo hloso abantu bangavumelani lalo.
Bathini ngezikhalazo zenu?
Esi-conclude ngakho siphethe savumelana ukubana hhayi kuzaba okokuqala ke njengoba sazise uhulumende waseZimbabwe ukubana hhayi uma-ke bengakwazi ukuhlanganena-ke lalezo-ke zinto esizicelile kuhulumende-ke sizaqhubekela phambili-ke sisiya-ke lapha phela emgwaqweni ngoba kuqakathekile ukubana-ke si-enforce-ke phela i-constitution yeZimbabwe in terms of i-right to demonstration and civil disobedience.
Umnumzana Gifty Siziba ngowenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende sekhuthazwe ukuthi alwisane lobusela kanye lokungethembeki okuvezwe sobala yinhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce. Kucwaningo elwenze lenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibonani udaba lusemqoka njalo kukhanya nxa sikhangela isisasi emuva njalo sikhangela ukusebenza kwamalunga afana nalaba abathathi abe-IGUT lamapholisi emgwaqweni nezimali eziswelakalayo ama-15 billion lawa. Udaba lokuthi indaba yokungathembeki kwabantu abasebenza kuhulumende la kumakhampani aphakemeyo elizweni ingabe ilobubelo obukhulu kungabe kuyiqiniso ngoba konke singakubona manje esisuke sikubona eminyakeni kumbele ichumi edluleleyo kutshengisa ukuthi hhayi ubusela buqhubeka busiya phambili emuntwini nje wonke olamandla athize kumbe ole ofisi eyenelisa ukuthi imincedise kwenzeka into ezifana nalezo.
Singathi umnotho ongamanga kuhle dokotela yiwo obangela ukungethembeki lokhu na kumbe umnotho yiwo odilizwe ukungethembeki
umnotho udilizwe ukungathembeki ngoba nxa sikhangela ilizwe laseZimbabwe uPresident Mugabe ulithethe kumnumzana uSmith lelizwe liphakeme njalo lilamalunga kahulumende athembekayo lanxa sikhula thina bekuhlonipheka umuntu nxa kusuke kwathiwa lipholisa kumbe kuthi umuntu ngutitsha kumbe kwathiwa umuntu uphethe intambo kwezithize bekuyinto ehloniphekayo kakhulu njalo abantu beqakathekisa izikhundla zabo ukwedlula imali kukanti-ke lezi nsuku ukhonokho ubuqili sokuyikho okuqakathekiswayo ukwedlula isikhundla yikho engibona ngani mina yiyo njalo ibubudlelwano phakathi kobusela ebantwini abasebenza kurhulumende labasebenza emankampanini lo mnotho welizwe umnotho welizwe ubulewe yizenzo zabo
umnumzana Nkululeko Sibanda yincwethi kwezombusazwe okwamanje ke ngilifake kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulele uhlelo lwabesifazana
siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eye-Women of Zimbabwe Arise iwoza unkosazana Makoto Ngamahlangu ngomkhankaso wabo wokuthi abantwana bengafungiswa phambi kwefulegi ezikolo ngohlelo lukahulumende olo-National Pledge siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga
kulandela ukutshengisela kwenu ngeviki edluleyo kulempawu na ezikhomba ukuthi abazali balandela isixwayiso senu
ukhanya ukutshengisela wethu waba lomehluko kakhulukazi ikakhulukazi ngenxa yokuthi sathola sitshengisela sasihamba sinika i-newsletter yethu eyayikhuluma ngokuthi eyayichasisela kabanzi ukuthi i-National Pledge vele yikuyini ngoba sathi khona basitshengisela vele abantu abaningi i-public obulawayo babelokhu besibuza bethi lincedile besingakuzwisisi okuindaba lokhu sekathi nxa sesibalile sesizwisisile emalokishini sinanzelisa abazali abaningi balokhu beqhubeka besiya ezikolo zithi abantu ababengahambi kuma-assembly ngma kulanga lokuthi baku-assembly abazali abaningi babethi babengangakuzwisanga ngoba bengachaselwa ngophonga ukuthi abantwana babeathi sesizayenza i-pledge bengakwathi i-pledge kwini bengayibalanga bathe sebeyibalilisile sebezwisisile bakhanya abazali abaningi beqhubeka ngokuthi hayi sesilabanye abasixhasayo ukuthi wena laba bathi basibiza kwezinye indawo ngikhuluma nje beselokishini elitsha izolo iwoza engekho khona besithi khona bafuna ukuthi bazwisise ngakho ama-s d cs aselandi abamembers ethu ukuthi wona sicele ukuza ukuthi wona singaphatheka kanjani ukuthi abantu abethu kulokhu kuplate ukutshengisela kwethu khona kusakwenzayo le newsletter ethi iwoza moya sithi iwoza moya ugwalo lwalikhuluma kabanzi ngokuthi wona lephulela phamalungelo sikhuluma nje imali yokuthina abantu babhizi ukuthi khona ama-deputations ukuthi bahamba bakhuluma labo-headmasterbe-chinese ukuthi kulezincwadi sibhala esingathi i-refusal of consent ukuthi anginiki umvumo ukuthi kutanamanje lokhu and bekhanya headmaster bakwamukela lokho ngoba bayasayinala bayasidingela la maphepha okungawuthi abathibhalayo nxa siqhubekela phambili sinomkhankaso ukuthi sokusiya emthethwandaba kuma-constitutional court ufaka sikawusebenza ukuthi abazali abafuni siqhubeka kunjalo kula ma-petition akhona futhi lawo akhuluma ngakhona lokhu ukuthi sibona kulokhu ukuthi abantu bayadinga kakhulu abangaso amalunga ewoze labangamalunga ewoze bayawudinga kakhulu ukuthi ayandelwa abantu kabeneliseki ngakho so udaba olumemethekayo
lapho abantwana nxa bengasayi kwemhlanganweni wekuseni wesikolo i-assembly akusoze kube lo hlupho esikolo
akula hlupho nganika khona umzekelo ukuthi ukuthi i-assembly kwezinye izikolo nganika kwalapho ohamba khona umntanami bahamba nge-Wednesday so waba yisivumelane mina labaphathi sikolo labanye abazali ukuthi wena abantu abathi nge-Wednesday bayabehlezi emaklasini abalaba abayenzayo bayenze so abalahlekelwa yilutho ngoba mbonakala umntanami mangcono ayengayi kwenza ukufunga lokhu kunokuthi ayefungwa alahlekelwe ukholo lakhe alahlekelwe yiluntu lakhe so angiboni kuphambaniseka khonapho ngoba angeke ngithi bayekele ukwenza naw owangumntwana ngiyemkhiphileyo so abazali esikhiphileyo abantu abethu ibabahlala emaklasini so izikolo zinegathi siyacela ukuthi sicela lingalovisi abantu abenesikolo bangcele balogise kwaassembly.
Ngemva kokubala incwadi elayilobela umphathintambo wezemfundo, sila khuluma ngodaba lwegogo round. Lilungenisa njani lapho?
Lungena obala ngenxa ukuthi wena lomhlophe izivolodayo. Uma sikhuluma ngokuthi ngoba ngakhangela ipledge ukufunga khona kukhulu khunya ngokuthi wena liberation strike bakhuluma ngomvikela lo Chimurenga. They are using the actual word uthuku basebenzisa uChimurenga lo lomvikela. Kusho ukuthi uhlupha njani khona ukuthi la ngoba silabantwana thina ezindlini abangela ama birth certificate esibahlala labo abazintandana ngama birth certificate. Ngathola ukuthi udiko lolu suke ngaphidwa usuka ukuthi khona okhulu babo babhubha babona ayikukhula wundi omalima babona ayikukhula wundi abazali okhulu babona ayikukhula wundi. Bakhethe ukubulawa ekukhula wundi oyise abala ama birth certificate inxa khona ukuthi akangabe lesithupha. Laye umntwana ebesikhathi ke abazali bethu okhulu babo la egugura wona indawo bengabalanga la so ikho sithe khona khonokho akwenziwe ngudokotela ikho kona ngegugura wona ngina khona ukuthi ulokubuyisa siyehle uyabuyisa obaba bethu ababula egugura wona ngihambe ebhala kho ngiyembuyisa ngizadonsa ihlahla ngiyitofa ngapha ngizadonsa ilitshe ngitofa ngingapha so yindaba egugura wona ngina khona ukuthi ngeke besiqakathekise ukuthi sihloniphe iChimurenga eyenzeka la kuma-1880s khona le into ka-1981 to 87 eyakathethe ephilayo elofathinta impilo zethu ikhohlakale.
Yena umnumzana Dokoras sowaphendula yini incwadi yena?
Ngasamba kule the minister sasazatshiya incwadi kaDokoras sabela khona impendulo ethama njani. La kudirector wezemfundo kobulawayo, inspector wezemfundo kobulawayo sahamba satshiya lezi ncwadi. So umkhankaso lokuqhubeka phambi sahamba sekuze ukuthi uphendule wathini. Singagcina sise-constitutional court nxa ukuthi ilungelo lethu lesisekelo sombuso welizwe liyephuliwe la.
Sibongile. Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Magodo ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Thiyani indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile.
Wobanini sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emibuzo felejili.
Isala kutshelwa ingoma emnandi, ingoma yeqembu le Dangapasi beqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngike ngathembisa ukuba na siza kubalalo leli qembu khona pa emsakazweni. Lokhu ngithembisa njalo. Sizaba labo ku Woza Friday kunsukwana ezilandelayo. Kwanelo kwalamhlanje livalelisayo ngutungamili Nkomo. Lilani.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.